Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Alifuka njani mthokazi omuhle siyadibana njalo emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhla ka 13 kuzibandlela 2020 olamukelayo ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, i studio 7 ithole ubufakazi bokuthi olwela ilungelo likaZulu umnumzana Josephat Mzaca Ngulube labanye abathathu abasekeli be MDC abavalelwe ejele leKami bazayavalelwa ejele elingaqanjwanga eHarare lamhlanje.
Uthi yena kule information yakade kuWhatsApp yakade ikhuluma ngokuthi sebesuswa koBulawayo sebehanjiswa eHarare. Ngakho-ke bona sebekubona engaphephile ukuthi abehlala elasa enkantolo yaseyakoBulawayo.
Impuphu ibikwa engasatholakali lula ezitolo ngesikhathi kulokwesabela ukuthi ukungani kahle kwezulu kuzadala indlala engakaze ibonakale kusikhathi eside.
Hayi, lokho kwenzakalayo kuyamangalisa sibili kwelakithi. Impuphu kayisekho ezitolo, ukuthi sinyamalele yangaphi lathi kuyasithikeza, kodwa isimanga singahamba emkambo we-black market sigcwele impuphu.
Ingcwethi kwezokulima isola imbiko yabezomkhathi abakhanya bekhomba lelale ngokungani kwezulu.
Bathe bona lo nyaka sizaba le normal to above normal rainfall, kodwa ngithe sengibona i-latest report evela kusadik. Isadik ithi yona indawo eziningi lapho e-Southern Africa zizaba le below normal.
Amapholisa awesifazane kunye lamasotsha babikwa labo sebethengisa umzimba ngokoma kwezomnotho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we-Studio 7. Studio 7 isithole ubufakazi bokuthi olwela ilungelo likaZulu umnumzana Josephat Mzaca Ngulube labanye abathathu abasekeli beMDC abavalelwe ejele leKami bazasuswa bayevalelwa ejele elingaqanjwanga eHarare namuhla. UNgulube labanye abathathu abathi uFortune Masuku, Melusi Moyo lo Otilias Banda bagwetshelwa ukuhlala ejele kweminyaka eyisikhombisa 7 ngemva kokutholakala belecala lokuchisa imota yelunga lezanu PF ngesikhathi sokutshengisela ukwenziwa ilizwe phose lonke jikelele ngenyanga kazibandlela nyakenye. Igqweta likaMzaca Ngulube umnumzana Ngqobani Sithole utshele iStudio 7 ukuthi batshelwe ukuthi uMzaca Ngulube labanye bazasuswa eKami ngoba kusesatshelwa impilo yabo kulandela imbiko eyethulwa kuWhatsapp.
Isiphathamandla esikhulu esenkantolo yeKami ku-remand prison ngathi ngihambile ukuyabona obaba uMzaca uJosephat Ngulube. Wakutsho kwaba obala ukuthi ubaba uMzaca bazamsusa lapha koBulawayo bamhambise eKami eHarare. Asotshwe ngokuthi kuyiphi inkantolo khona ngani eHarare, kodwa wakhonfirm ukuthi hayi kuza kuya eHarare. Esithi yena bakwenza ngenxa yokuthi akusaphephanga ukuthi abe khona ngapha koBulawayo. Ngakho-ke sebefuna ukuthi bamhambise khona ngayo.
Kodwa lina likubone njani lilethuba yini lokubana liyakwanisa ukuthi limvikele ukuthi angayiswa eHarare?
Besifuna ukuthi senze sihambe enkantolo enkulu ukuthi ikhangelisise ukuthi isizathu asikhitshelwa lapha koBulawayo yisithi. Ngoba nxa ngibuza usiphathamandla weKami ukuthi kathi isizathu kuyini, uthi yena kule information yakade kuWhatsApp yakade ikhuluma ngokuthi sebesuswa koBulawayo sebehanjiswa eHarare. Ngakho-ke bona sebekubona engaphephile ukuthi abehlala elapha enkantolo yaseyakoBulawayo. Ngakho sebefuna umhambise eHarare. Nxa ngithi ngiyakukhangela nje umcabango wangikhona okuphica ingqondo ukuthi lapha lathi silayo iKami maximum prison, ngakho ukuthi kade sokule i-security singathi ngesilungu i-security threat, sure iKami maximum prison was going to be ideal. But into esuke idanise ukuthi lapha sebemhambisa khona akana zihlobo lwa umuntu ngani la into ayikhala ngayo ukuthi akula zihlobo akula umuntu ozamphathela khona ukudla ukuthi ngapha kade kunjalo so into engathi iyadanisa kakhulu
lona udaba lokuthi liye emthethwandaba ophezulu ukuthi licele lokho kuthiwa yi-appeal luhamba njani
sacela i-appeal kathesi esikumeleleyo ukuthi irekhodi langikhona elama-proceeding lithayitshwe umantshi owayedila le ndaba naleyo alibala liconfirm ukuthi yini sibe sesenza okuthiwa ngesilungu yi-bail pending appeal yiyo nje into engani isifisele emuva ngoba into zangikhona zihamba ngonyawo lwenwawo
yena sake sezwa ungani kulesi khathi ayengezwa kahle emzimbeni usenjani kathesi
uyakhala ngomzimba lapho uphakathi mfowethu ya awungekwe nje kube konke kuhambele kuthi uyakhala nje ngomzimba ukuthi hayi umzimba wakhe ungani uyahonona lapha nalaphana and enye into akathi ngani akathi engani ukhuluma ngayo ukuthi isibhedlela naso solesiyana esekami asimncedisi ngokufaneleyo
mnumzana Ngqobani Sithole igqwetha elimela mnumzana Josephat Ngulube ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekobulawa Umzaca Ngulube wazimela kukhetho lokudinga amalunga edalela eParliament kodwa ubika ubeselilunga leMDC kusiyaphela umnyaka odluleyo. Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zejele leKami yehlule kodwa senelise ukukhuluma lesikhulumeli sebandla leMDC kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza.
Ngibele lokhu mfowethu injwayelo ungakhangela yikho okwayenziwa lokhu babudabengwa nabo Lookout Masuku khathi bebotshwa umgwabisi selukuthi engabagweba njani ngemva phela ukuthi banqoba elokhuzeni emthiphatha. Lokhu futhi kwenzakala kulokhuzeni amadoda e-MDC ayegantshelwa amanga bebetshalwa ukuthi cha babulela uKing Gala. Zana nje luthi remember moyo labanye osasibahamba bayehlala eChikurupi. So lokho esesikubona vele akusimangalisi ngoba phela ikukhawulisa ukuthi why ukhona kumbangazi. Njalo khanya bengenile laphana sekwabasobala ukuthi baliyosekelwa ngoba umamu Thabita Khumalo abanye bebefika khona ngale. So khonoko vele kuhle utshengisa ukuthi abafuni ukuthi abantu bebehamba bebabona ukuthi abantu bebeduzane bebaduduza khanya vele yindlela vele yokubaswabisa lokhu bazwisa ubuhlungu.
Manje lizathatha nyathelo bani njengebandla?
Thina asiyekeli vele ubani usekelo uzabona ngokuya kwesikhathi ukuthi nakhona ngale eRRF sizabe sibanika usekelo. Ngoba phela into abangeke bayenze ikufihla ukuthi bangaphi. Thina siyabe silokhu sibanika usekelo, sibavakajela. So sibakhohlwe abafowethu ngamacomrade ethu.
Ngomnyaka ophelileyo umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa uke wafika ejele yeKami lapho wabona khona induna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwe Ndiweni. Uke wahlangana yini laye umzaca Ngulube labanye la abotshwa la?
Yena kasayenelisanga ukuthi afike othizana nje ukuthi ubaba uNkululeko Sibanda oyisikhulumisi kamongameli u-Advocate Chamisa ufikile khona hhayi laba bantu bebethunywe ngubaba uChamisa.
Alo-ke ngumnumzana Swithan Chirodza isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo usesole imbiko yabezomkhathi abakhanya bekhomba lelale ngokungani kwezulu. Lokhu kwenzakala ngesikhathi sokusiba sobala ukuthi izulu lonyaka alisoze line ngemfanelo. Siqale sabuza uNkomo ukuthi umumo unjani kwezokulima ngalesi sikhathi okwandise ukuthi abantu bayabe sebedobhadobha emasimini.
Chris ngike ngahamba endaweni ezimbalwa
ikakhulu kwelakithi Mathebelele North lase South and umumo enguthole lapho ubusesabisa kakhulu ngoba nxa uthi yananzelela uzathola ukuthi ngesikhathi sifika eKhisimusini endaweni eziningi kufanele othi maybe abantu bebesebethole izulu elifika koboya at least 200 millimeters, kodwa ngalesi sikhathi asikafiki kulelo nani lezulu. Ngakho-ke akulazulu elenelayo ukuthi abantu baphume baye emasimini. Abaphuma kuqala into zakhona sezishile futhi somele beqale kakutsha phansi. So umume sikuwo mubi kakhulu ukuthi sesisale le minyaka emibili elandelanayo yonke kuyiminyaka yendlala.
Manje nxa sikhangela elakusasa bathina bezomkhathi kuyathembisa na ukuthi kumbe lizabuya lanxa seliphuzile izulu?
Eqinisweni Chris, abomkhathi lathi sesingani siyabasola kancane because bathe bekhipha isiphawulo sabo sakuqala asithi ngabo September, August, September. Bathe bona lo nyaka sizaba le normal to above normal rainfall. Kodwa ngithe sengibona i-latest report evela ku-SADC. I-SADC ithi yona indawo eziningi lapha e-Southern Africa zizaba le below normal rainfall. And isimanga sakhona izulu lingani liyasikhenkeleza ikakhulu kwelakithi eZimbabwe, Malawi, lezinye indawo zaseMozambique. Asisoze sithole izulu eleneleyo kathesi ngoJanuwari. Asazi-ke ukuthi mhlambe uFebruary lo March bona bazaba lezulu elingani lithe qaqa, kodwa sikhumbule phela ukuthi nxa uthi uyahlanyela kulezinto ongeke wazihlanyela ungedlula uJanuwari. So kathesi nje iwindi eselikhona ngelokuhlanyela into ezifana labo soya beans, la wona umumbu ungahlanyela i-short season variety wa 120 or so days, but isikhathi asisekho.
Kanti khona kungaba kulesizathu na ukuthi izulu libe khona emazweni agqagqele ilizwe lona ilizwe lingelalutho? Kungakuhamba njani? Kukhona yini okuthiwa ngesilungu scientific explanation?
I-scientific explanation angeke isweleke. Ukhumbule phela ukuthi izulu thina esilitholayo eZimbabwe liyabe livela nge-intertropical convergence zone. And intertropical convergence zone iyabe ithatha ikakhulu amayezi lalokhu ngesingisi esithi moisture evela ikakhulu endaweni ze-equator ihlanganisa ama-currents ambalwa. Kufanele yehle izi yefika meduko boBulawayo and so forth. But akuthembisi ukuthi yehla lo nyaka ngoba indlela kumbe izinto ezibangela ukuthi yehle isondele kithi lo nyaka kukhanya ziyasilela.
Hello-ke ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi ecubungula ezokulima. Kunjalo nje impuphu ibikwa ingasatholakali lula ezitolo ngesikhathi kulokwesabela ukuthi kungani kahle kwezulu kuzadala indlala engakaze ibonakale kwisikhathi eside esedluleyo. Sixoxele sakhamuzi sakoBulawayo unkosazana Tendai Masocha oyisiphathamandla njalo sebandla le-MDC.
Hayi, lokho kwenzakalayo kuyamangalisa sikikikwela kithi. Impupho kayisiyekho ezitolo ukuthi sinyamalele yangaphi lathi kuyasifithikeza, kodwa isimanga ungahamba emkambo we-black market sigcwele impupho. Ukuthi iphuma ngaphi, kutheni, beyithola njani, yimbuzo esiyehluleka ukuthi sizigcwelilena, kodwa siyazibuza nsuku zonke.
Kodwa ezitolo ikhona yini etholakalayo njalo itholakala sekutheni?
Ezitolo itholakala ngesikhathi esikhatshana njalo itholwa ngabalutshwane mhlawumbe abanezihlobo ezisebenza khonapho mede ezihle zibafonele kumbe njalo iyabe itholakala ngabantu ababe besazana mbe labophatha izitolo kumbe labomaneja. Njele itholakala kwesikhathi esincane njalo iyabe intutshwane impuphu yakhona yona leyo entengo eyeneliswa ngabantu, kodwa le entengo edurayo esingathi engagazethwanga maybe price yetholakalayo ezitolo edurayo yangikhona engeneliswa ngabantu.
Isilinganiso se-10 kg yenza malini?
10 10 kg ingabe kubo 90 something khona lapho ku 200 something dollars
le ngethengekayo kumbe ile dollar
le ngedulayo kodwa intengo eye ezitolo efanele ibe yethengwa ngayo le etipe yakhona ngabo $45 kodwa umkambo e black market yayithengisa ibe $75
abalahlupho abayithengisayo umkambo omnyama la ukuthi kumbe bengabotshwa
asikaze sibonele botshwa asikaze sibili sibonele botshwa ngoba lathi siyahamba siyezithengela babe ichayile emakethi abaningi bakhona njalo izimoto uyazibona zigele ziphuthumele ngezimpuphu ziyehlisa elapha nalaphayana asikaze size lebi ikhothi yokuthiwa ngumuntu otholakale le mpuphu eningi eyithengise ngekho emthethweni.
Alo ke ngunkosazana Tendai Masocha isakhamuzi sakobulawayo njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC kobulawayo obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukumisa ikhefu lakhe lamhlanje aye emsebenzini esiyahlangana lomphathintambo wakwele China obona ngezokubudlelwano lamanye amazwe omnumzana Wang Yi. Uyi osevakatshele amanye amazwe amahlanu awezwekazi le-Afrika usehlangane lomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga losowabo weZimbabwe umnumzana Sibusiso Moyo. Sixoxe lengcwethi ecubungulayo ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube saqala ngokumbuza ukuthi uhambo lukayi luzaletha na inguquko kwezomnotho welizwe.
Kuza kuqula iChina ngokwayo eZimbabwe kusoze kulethe lutho. iChina idinga indlela yokukhulisa umnotho wayo, idinga ama-diamond, idinga i-platinum, idinga coal, idinga konke okungakhulisa umnotho weChina kwenza abantu basebenze ithuthukise iya phambili. Kabakhangelelanga ukuza bezothuthukisa iZimbabwe, ukuthuthukisa iZimbabwe kungumlando ka-president okhona lo hulumende okhona abantu beZimbabwe. Ngakho-ke nxa kuyikuthi bakhangelele ukuthi iChina izathuthukisa, iChina izakhipha ubusela phakathi kwelizwe yenze inguquko elizweni leZimbabwe, hayi bazalahleka, kuzaphela kukhulunywa ngawo mamegadilizi kungazali lutho.
Siyabona umongameli wazisile phambilini ukubana uzaqamula ikhefu lake kancane ukuze abone umphathintambo lo wakwele China. Kungakutshengisani lokhu ukuthi umongameli ulesifiso na esikhulu esokuvuselela umnotho welizwe nanku esesuka ekuphumuleni?
Hayi kakunjalo, ube vele engumuntu olesifiso lengqondo yokuthi athuthukise ilizwe leZimbabwe. Ngabe kayanga vele kuphumuleni, akula nto phela kade eyenze edinga ukuthi aphumule. Ukuthi lwana omunye umongameli odlulileyo umgabe wephumula ngaso nalesi sikhathi akusho ukuthi laphumule ngalesi sikhathi. Achiye ekhaya kungadliwa, abantwana bengelakudla belambile, kubethwele nzima kanje. Ilizwe ngalesi sikhathi alidingi muntu oya ekuphumuleni, lidinga umuntu osebenzayo ahlale aveze ukunakekela lo thando. Ngangabe egamula ukuphumula kwakhe ezobona weChina engelandaba lezintandane abafelokazi labantu abangelamithi ezibhedlela lezikolo okungasoze kuya abantwana besikolo njengoba sekudula kangaka, kusho khona ukuthi hayi uyehluleka njengomongameli welizwe kamanga kahle.
Kodwa nxa wena ukhangela ubona ngani ele China lona lilesifiso na esokuphathisa iZimbabwe njalo nxa lingela njengoba sibona ma mega deals engaphumelelanga, kungakuyini okusolwa yiChina?
China ilesifiso sokuthi izithuthukise ngobudlelwane bayo leZimbabwe. Akula muntu oya ebudlelwaneni lelinye esithi ufuna ukwenza i-charity yokuyanceda abanye. Ngakho-ke iChina izabe izokhangelela okwayo, ibisisithi-ke ekukhangeleleni okwayo lathi sesingazuza esikuzuzayo. Kodwa ngendlela okungakhona kulanto engazuzakala ngokuba kalikho ilizwe elivuma ukusebenza lelizweni lithethe njengeZimbabwe. iChina layo kasuze kuvume lokho ukuthi ihlanyele izimali zinyamalale zitshontshwe, ihlanyele izimali ziye emaphokethini abantu abathile ababusayo. Akekho ovuma ukwenza lokho, leChina ngeke uvume lokho. Yikho-ke kuzahlala kungumlomo ukuthi hayi thina ama-megadeals laphasi lama-megadeals, kodwa imali ingezi elizweni ngokuba besesaba ukuthi izabalahlekela leyo mali njengeChina isitshontshiwe njengaZimbabwe layo lezivela kwamanye amazwe.
Alo ke ngumnumzana Efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe ubeqoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lebulembu elezimlive.com lithi amapholisa lamasotsha wesifazane sebethengisa umzimba besenza lokunye okungaphandle komthetho ngenxa yokuma kwezomnotho. Leli phephandaba lithi lokhu kuvele ngemva kwenhlolisiso eyenziwe isiphathamandla samapholisa u-Assistant Commissioner Bazibi Dube owejele leChikurubhi. Iphephandaba leChronicle lithi uMusa weNkosi owesigaba sebubi wagamula uyise obhubhe esibhedlela sempilo ngolwesithathu. Kodwa umkamuyi waqamba amanga isithi umunye wabulawa ngokuwela phezu kwehara. Okwamanje ke yekelani indedele emuva ngelitshiye silaleleke lina balaleli bethu kumazwi elisithumele wona nge-WhatsApp.
Happy New Year to Studio 7 ninjani ngesingekho thina ma VIP esisekhaya manje sitatapheka ngeza South Africa eZimbabwe umuntu yakangala 40 ngiyalikhumbula nje ngiyaphila nonke yazi ngabe nani ningikhumbula lengifonele
salibonani bantu babamthakazi leZimbabwe yonke lijikelele mina igama lami nguNmpofu mina kusuka kundanise ukuthi abantu abanjabo babu believe gawule bakhuluma bephenduka nsuku zonke njengonwabo angazi ukuthi kusuka kuthini. Baya admit ukuthi ye izinto ziyahlupha but ke hayi izinto kazizi ihulumende lo mzamo wonke umzamo wakhona asiwuboni thina ngoba khathesi indaba yezikolo le ungakhangela i-issue yezikolo bathi bona uhulumende uzamile ukuthi abantu izikolo zingakhweli uzamela abantu. On the other side ungakukhandisisa kuhle khona kasitsho ukuthi imali khona umbe lami angitsho ukuthi imali ngilayo angilayo izinto zonke ziyahlupha kade izinto zonke zikhwelile kodwa isikolo eyiso lensika abantwabethu esikhangelele khona ukuthi ikusasa abantwabethu ibonakale bathi izikolo zingakhweli bethi besenze njalo akula ama-subsidies abakutshoyo ukuthi bona bazancedisa ngani ezikolo which means izikolo ziyabulawa okwamanje abantwana i-pass rate lisiye kufanele iyehle to the last angikwazi ukuthi bacabanga njani khonapho angikwazi ukuthi bakube kanjani and futhi ma ngithi ngakhangela kungenxa yokuthi bona most of them abantu ababo phela bafundi la bafunde emazweni sasa yibo futhi abantu ababo babasekuya bebamba amaqolo lapha bekhimanisa abantu abethu besithi abafundanga at the side bathi izikolo zingakhweli ake nitshele udaba lunjengepassport khangelani ukuthi ikhwele okungakanani likhangele ezibhedlela zikhwele okungakanani khangele ama-tollgate ngenxa yokuthi liyana imali engena direct kibo enceda bona lemisebenzi yabo le mibi abayenzayo so thina sofanele sibulawele abantwana kathesi this year sofanele sibulawele abantu abethu bangafundi ngokwama-resources imoda isikolo sisebenza ngemali i-bond paper yona ngokwayo yodwa ivele iyimalini ungayenza i-survey i-textbook eyi-1 ubona ngani ma ubhadale $100 yona e-secondary school i-textbook iyimalini okokuqala please laba abantu sicela bakithi kwabogawule bazame ukuthi bake basihloniphe bakithi isikolo most yes khona ezikhweze abnormal they have to deal with those ones abakhweze abnormal but ezinye abayekele sihambe the situation please bangasibulaleli abantwana cela bazame bakuthi basihloniphe kwelinye la bathole isikhathi.
Selibonani muli yeZimbabwe u-Edma okhulumayo niselizweni lase-South Africa eBoise. Eyi, ngihlukumezeka kakhulu ngento engizwileyo ngendaba edliwayo le eyimnyama edliwayo leyi esenzelwa abantu efaka umuthi ezidumbu kodwa ube inkosi iyangenela bakithi ube siyake silithandazisilizwe lakithi shure uNkulunkulu angenele laba siphetheyo ngathi abalandaba ngathi babanye bakhona bamabhutsha lawo lathi asike sitholeni isikhathi sokubambana sibe yimbumba nje uJehova sisize. Ngidabukile lakho njabulela ukuthola inamba zenu namhlanje.
Sanibonani bafakazi abahle nabalaleli lonke nje ngiphilani njalo wakwaNdlovu wakwaMlevo. Uyazi ukuthi mina personally ugamenti wethu ngimbona esehluleka kakhulu kakhulu kakhulu. Niyakusekela lokuthi amatitsha kabahlale phansi bengayi emsebenzini. Ilizwe lethu kuphela leZimbabwe elibhekela uteacher phansi, angazi why. Kodwa-ke into efani ukuthi wonke umuntu udlula kuteacher. Teacher kanakakelwe. Ake ukuholise uteacher 1,000 pound. Yini leyo? Lihlazo elikhulu kakhulu lelo. Yabona, uteacher ngumuntu osebenza nomphakathi. Kumele abonakale emphakathini njengomuntu. Uzoma kanjani efundisa abantu engaholi? Ugamenti wethu uyehluleka. Ehluleka kakhulu kakhulu kakhulu. Ah well, asazi kodwa-ke umbono wami lo mbona ngathi kuhle ukuthi bazihlalele amatitsha bengayindawo.
Mbonani njani, mbonani abantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo? Hayi, siyabona izilizwe liyaphela abantu bakithi. Ah kodwa kwabomnankaka lokho bantu bakithi kuzwisa ubuhlungu. Kambe uvuka esima phambi kukaZulu mpela utshela uZulu ukuthi udle umbhida. Kambe upresident oweqiniso ovotelwa ngabantu yinto angayitshela abantu yona le. Vele upresident yinto ongamampela phambi kwabantu ayayikhulume nalo uma engupresident right or normal ogcwele ekhanda yinto angama phambi kwabantu ayikhuluma ukuthi kumele abantu bedle umbhida. Angithi yena udla kahle ngoba yena uyatshontsha, nguye okumele edle inyama, abantu kumele bedle umbhida. Uchaza khona lokho. Angithi le nto vele ibonisa mhlophe ukuthi lo muntu kekho right ekhanda lo. Lo muntu vele okuqala nje vele acabane awukeli ukuthi ume phambi kwaZulu uthele ukuthi uZulu umele edle umbhida. Hayi kodwa okunye kuyadanisa. Kodwa abantu bakithi iningi lenu vele liyazivulela ukuthi lo muntu akusopresident, lo muntu vele lisela umbulali nangapho. Akula muntu ongamboniyo izenzo zakhe. Awukeli ukuthi okunye vele kudinga ingqondo, ucabange lawo uma ulesikolo. Akuso into ongayitshela abantu le. Uyabuthi abantu befile njani enhliziyweni zabo phezu kokuhluphewa kwabantu okungaka nokudubeka okungaka abantu bethwele nzima. Uma ubatshele wenze futhi ukuthi kona kumele bedle umbhida, uthi bephile njani abantu engqondweni zabo, uthi befile njani enhliziyweni zabo. Angithi abantu bayabona ukuthi uyabadelela ukwenza izilimo. Yinto nje ongumnankaka.
Mina ngubhandamoya ebulilima West Kondolwane. Ugovernment mayengancedisa abantu ngezokulima, ngezokulima fake abantu ukuthi kulima, sifuna ama-regation, sifuna amadamu kuze silime ilizwe lithole imali yangaphandle. Izolithola kanjani ilizwe kungalanto esiyithengisayo? Kamende kancedisa ukulima, kube lama-regation emakhaya, abantu baqeda indlala, bafundise abantwana.
Yibo-ke abalaleli bethu be-Studio 7 abasithumele imilayezelo ngenombolo zethu eze-WhatsApp ezithi 001 202 465 0318. Siyabonga.
Kuyazenzela, kuyazenzela kithi nabantu abasha. Kuyazenzela safasashiya basalethu. Kuyazenzela kithi nabantu abasha. Kuyazenzela
Kanya kwezwe besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. I-Studio 7 ithole ubufakazi bokuthi olwela ilungelo likaZulu umnumzana Josephat Mzaca Ngulube labanye abathathu abasekeli bebandla le-MDC abavalelwe ejele leKami bazayiswa ejele leHarare elingaqanjwanga lamhlanje.
Impuphu ibikwa ingasatholakali lula ezidolo ngesikhathi kulokwesabela ukuthi ukungani kahle kwezulu kuzadala indlala embi kakhulu engazayo ibonakale. Hayi selugqiba ke lapha uhlelo lothula lamhlanje livalelisayo. Igama ngu Chris Gandhi, sithi asidibaneni njalo sikhathi sinye sasa.